ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuthiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthezwi akulanto eyaphambili. Uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kule sincerity kungene ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amaphilisi ezenza ukuthi umhlaba ucabange ukuthi indaba yeGugurahundi silungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono ethiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane nenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa nayo emhlanganweni wakuqala nyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na okwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthezwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini. Uyabona into yeGugurahundi kumele sikwazi ukuthi sikhuluma ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sezibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba lakibo. Ngiyabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Yikho-ke linto ezanye ngoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akithi laba abantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abawukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khulunywa labo ngabantu abazinzileyo labo abalomqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamthele kodwa babengelalolelwa ilethuba. So okunye sikhange sikhumbulisa kuphela ansazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye kunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokhu ukuthi umuntu ofileyo agejwe kodwa abanye njalo amasiko avumile ayisikuthi ba lokuzini bayafosilwa ababanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko akibo awavumi lokho, uyabatshela nje ukuthi hhayi mina ngilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Jinga Dube owake waba ngumphathintambo ozabalwa impi yenkululeko. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye isiphathamandla somanyano wamathobeleland collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathintambo wezokulima umnumzana Parents Siri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lwezambezi water project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi, ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe ukuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnangagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi mbona ngazathi ukuthi uyakwanisa ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontendi, but engubona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana le-Civil Society, wahlangana nezinduna kathi esusephendukile futhi wahlangana lani le-Civil Society ukuthi uzasindephinde ephenduke futhi ezohlangana labantu, but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bayafuna bengahlangana layo bemtshela abakufunayo sebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lokhu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha esenza ukuthi umhlaba ucabange ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kuba balowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akukula ngitho lokhu kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona kuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnangagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana le-Civil Society lezinduna umfaka izitembu, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusekretary administration wezanu obhedi mpofu u-deputy minister we-communication energy mdoti lalo u-permanent secretary u-president's office ku-communications utomba uDoti Charama bonke bachaya phansi bathi kwankona kula kuxolisa kwakuyisikhathi senu. So mbona ngazathi kule nto yodesatoko kulaloko kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-president welizwe kube laloko kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betsho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them, okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lakho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebheleleni labahlangana lapho uhlangana labo nje ngenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulo hlupho khonoko.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860
la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJU isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi ukuqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzele eHarare lentatheli izindaba ezivela kumankampani ashiyeneyo, unobhala wezuju umnumzana Fosa Dongozi ukhuthaze intatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba into yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli izindaba ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapha esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubo Sontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zithiyeni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo ingcekeza kumbe idodi akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesisizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeni samapholisa umnumzana Phonyathi, yena okhuthaza intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso samapholisa abotshwa edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock, esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combi operators akumelanga beyekele abachayeli besenza lokhwana esithi i-bribery kumapholisa. Sizabopha abachayeli, sizabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sife silandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazazi izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
IZUJU izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeGwanda South sezilethemba lokusungulwa kwamsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama omsakazo ozasakaza ngesisuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo wemanama ozabamba kumagagasi at 103.8 kufrequency modulation FM ngazuthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsha olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu, njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka eManama. Emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lukahulumente olubona ngamagagasi lokukhitshwa kwembiko eManama kuviki edluleyo, unkosikazi Sithembile Ngatho isakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangazwe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo Senkosi Sibanda ongumbalisi esikole semfundo yaphansi eManama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizatshela umntana ukuthi hayi gijime e-ground, hayi gijime ehlabela laphana, chaya ingungu lapha, ungakuchaya uzahamba kuradio, community radio, sikuzwe layo khona ngakho. Isisuthu besiloku sibuza ukuthi njengoba ngomnyaka ophelileyo kuqalisiwe isisuthu sikalisiwe ukubhala ezikolo, besi ababalisi labantwana labazali besibuza ukuthi kati chisutu cha de cho shito ya kai uto chiberekisa kai kodwa hayi ngaso lo hlelo olunjalo hayi siyabonga kakhulu.
OZulu emhlubulweni ezansi yamaNdebeleni sele minyaka elinde yokusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo obo waba ngumsakazi we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi imsakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani bakwazi omama kwakungani imithetho iba nzima ukuthi i-community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafake ze-politics yomamethini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu we-Gwanda South, i-culture yenu ithini, liphatha njani, selihloniphana, selisazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazi olodumo umnumzana Ompile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazi wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila weManama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Nokuthi sizakuthatha ngaphi ama-resources angikhona kuzaphuma intoko singabantu sihleli siyi-community, silabantu bethu ababhizinisi abangaphi, bonke abantu abakhanganile bangasincedisa, singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Station ZACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliament engwebandla leMDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga Khandi.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo usunjani ebhinga lapho esizwa khona kuthiwa konakele ngezulu lesikhukhula?
Oso kukhona ngakhesi ukuthi amanzi asehlile sokusele nje kugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizelwa imizi sebabaleka emizini yabo khonapho kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingane ziphakeme. Behlala lezihlobo nabangani. Ngisuka khona izolo, ngishiye izulu selingani liyaqalisa futhi kuhlehleza. Bangalibona lisenza njalo sibebaleka sibebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abaningi vele lapho ababehlala khona emzini yabo kakusela lutho olukhona. Emasimini kakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa kwakulezibaya nje isibaya sonke sembuzi sathaya phansi, imbuzi zahamba zinjalo. So-ke yikho okukhona kuground ngale esinakoma.
Ye, nxa usitsho wena ukuba na imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi, ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabungana?
Umkhulu kakhulu umonakalo owenzakileyo laphana, umkhulu kakhulu ezifuyweni, kakhulu ezinjengenkukhu, izifuyo ezinjengembuzi, inkomo. Abaningi inhlanhla yokuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngangaphetsheya kwakhona. So-ke hayi, imbuzi sikulezinengi khanya ngane zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi, but imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi sazitshengisa ukuthi hayikwa imbuzi zonke zahamba, akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le bhinga. Ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele njalo noma ungakhangela ivini etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho. Ukuresponda, iresponse kahulumende lo ivele iresponse leyane ngani lesidino phakathi, ngoba nakhonapha kwathi kwenzakale langesonto usiyafika olwesibili losithathu. Izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona. Lokuyafinyelela lapho kwakucashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela. Ukudla, abantu abanjalo bethe khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho, balahlekelwa yilapho akade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika. La masaka akhona omumbu mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngale, ngoba ngabe kuthiwa zafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zakhukhulwa ngamanzi akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu wonalo uhanjiswe ku-resident minister uMoyo, uRichard Moyo. Kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla siyaphila ngegwadla ke laba bantu, yikho kuthiwoyo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini umnumzana uMoyo sesiyafika khona ngale, bekungela ikhempu akade ekhona. Omunye lomunye wama-victims ubezibonela nezihlobo zakhe, yikho kade kukhona. So-ke ngingazi-ke ngaphandle kwegwadla lonalelo ukuthi kuyinokunye abangabe bekuphile, ambone ukuthi kukhona okunye. But into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa, ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale bhinga, kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini. But uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo, bathatha isikhathi sabo ukuze beyefikelela lapho kuyabe kufuna khona ukuthi abantu bene.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni, labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela ebhinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya, uNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kanti.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga North edale lephalamende engwebandla le-MDC ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Okwamanje-ke ngitedele emuva kancinyane ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Amasara Senator weMathebelele North sicobongula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomuntu ongumama ngimela omama kuMathebelele North udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile, abala ngubo, abala zigqoko, abantwana ezikolo izigqoko, ama-uniform, amabhuku ahambile according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kathesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North, yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo le miganu.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngaphi?
Kathesi ngike ngaba lo mhlangano nomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma mayelana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo ma-non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esikhona kathesi. But bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufanana nokuthi ebancedisa ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Okufanana nokufuya imbuzi bona bakamamakhethi angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele ama-permits ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenza okungekho emthethweni. Sekumele bezuze okusemthethweni bathole ama-permits ikakhulu kwimpaka omama ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi. Kuhlanganisa nje loko ukuthi khona kade kudubo aphakathi kwalo salufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela ilizwe liphakathi kobunzima. So sokhangela ukuthi siba-impawe bona ngokwabo omama endaweni. I-Women's Bank khona iyazama so banokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqaliselwa ngaphi kuqalisela sisiya ngaphi. Yikho engumumetheli okwakathesi.
Uhlelo lolu olowe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngobana kathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki kwezokuthi abanye labo beyoboleka. So bona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into ekuthiwa payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So kufitha ukuthi omela leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izitube?
Ya, khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, usenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuchiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.